Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolwesibili lamhlanje ebuseni siku 31 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi liphezulu kakhulu inani labantu abavote kukhetho lwayizolo.
Udletshana lukhomba ukuthi bamfuna uNelson Chamisa ukuthi abe nguyena ongakhokhela. Kodwa sikwazi phela ukuthi lanxa bengaze babe beyimvotele laba bahluthu umbuso ngodlame besincediswa ngamabutho, bangakwanelisa yini ukuthi bamnikeze nje.
Iningi lithi limelele ngabomvu impumela yokhetho, abanye bezibuza ukuthi amazwi kamnumzana Robert Mugabe okusekela umnumzana Nelson Chamisa azaletha umahluko na.
Yoni tifoti leyo yiyo kathi veli la ma-structures lapha. Urugetisa uzamile ukuzama sile ukubakhuphakhupha lapha kodwa-ke ngabakhuphanga bonke ngoba thina abanye siyabaza bakhona khona abantu.
Siza kuza okwenzakala kobulawayo leHarare khona manje ekuseni kuntathela izindaba zethu ze-Studio 7. Ungakhohlwa njalo ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni. Usithumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZEC ithi liphezulu kakhulu inani labantu abavote kukhetho lwayizolo. Lanxa iZEC ingethulanga amanani abantu abavotileyo ngokugcweleyo, ithi ekutshoneni kwelanga emaswingo bekuvote abantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%, kobulawayo besekuvote abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, eMidlands abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75%, kuthi eHarare bese kuvote abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecobongela izombusazwe uDr Brilliant Mhlanga ukuthi kambe amanani la avezani ngalolu khetho.
Amanani lawa Nkomo aqanjwa iZimbabwe Electoral Commission asitshengisa ukuthi abantu balomfutho wokubona kusibalo tshintsho eZimbabwe, balomfutho wokuthi ama-elections lawo angabalethela inzuzo ethize engaba yinguquko empilweni zabo. Ngezindlela kusitshengisela ukuthi abantu sebehlupheke kakhulu, balesifiso sokuthi izinto ngabayaziguqula. Ama-elections bawabona eyiyona indlela engabancedisa ukuthi konke lokho inguquko ibuye ngendlela elokuthula. Yikho sikubona nxa ungakhangela ukuthi bathi eMidlands 75% ibe sebevotile, eHarare 70%, eBulawayo 70%. Kuningi lokho okuzama ukusitshengisa khona, kukhulu futhi. Indaba ekhona ukuthi abantu bakhalela inguquko, abantu bakhalela inkululeko yabo ngezinye indlela.
Amanani lawa Mhlanga engasipha yini udletshana lokuthi ngubani onganqoba kumbe ngamanani nje?
Angifisi ukuthi ngiwakhangela ukuthi ngamanani nje, ngoba ngiyakwazi ukuthi okuyikho kubangela ukuthi uZulu wonke jikelele aphuthume. Sibonile ama-video kade tshengiswa lamhlanje awe ngitsho lezalukazi ziqhinciza idwaba zithi zizimisele ukuthi ziyavota lanxa seziluphele, ziyafa zizamile. Kungeyinye indlela esitshengisela ukuthi asomanani nje, ayisiwa amanani nje. Ngezinye indlela kuzama ukusibonisa ukuthi ngingathi ludletshana lokuthi ngubani ngezindlela abantu abamfunayo. Iqinisweni abantu abaningi lamanani la asitshengisa ukuthi udletshana lukhomba ukuthi bamfuna uNelson Chamisa ukuthi abe nguyena ongakhokhela. Kodwa sikwazi phela ukuthi lanxa bengaze babe beyimvotele isimo seZimbabwe laba bahluthu umbuso ngodlame besincediswa ngamabutho, bangakwanelisa yini ukuthi bamnikeze nje umbuso lo kungela kukhathazeka, kungela hlupho. angazi ke khona apho yikho kulapho kulenkinga khona
ukusekela uchamisa okwenziwe ngumgabe ukubona kuphathisa iMDC Alliance yini ikakhulu endaweni ebezivele zisekela umgabe emaphandleni
eqinisweni umgabe ule local support ulabantu abaningi abamhloniphayo abamlandelayo abalandeli bakhe lokho besesekhona njalo baningi abalokho besahonona ngendlela akhitshwe ngayo inkulumo njengaliyana enzwe umgabe izolo abaningi bangafisa ukuziqambela amanga bathi hayi ikukhuluma nje komuntu osezidluphalele lo muntu ongasaboni osebona bovilibane eqinisweni ukuthi uloke ele support njalo kono kyana akwenzile izolo umgabe ngesilungu singathi phecelezi for i opposition it's a coup big massive if you want coup abayichayileyo towards ukuthola abantu abavele bona bekade bese celeni o ehlangothini lwezano abazazithola lamhla sebesithi ngesishona bathi yibhora msango yikho mbona ngazani khona ukukhuluma kwamgabe khonoku le ndlela ayibeke ngayo indaba yangkhona kuzakwenza ukuthi abantu abaningi babe sehlangothini luka Nelson Chamisa singaqambelana amanga but eqinisweni iMDC Alliance izawathola amavoti ngakho khonoku ya la yomgabe yena leya ivoti ayifakileyo iMDC Alliance iyayifuna bayakwazi ngokuqondileyo uyifakile ku yilona iqiniso
lo uDokotela Brilliant Mhlanga ingcwethi ecobongula ezombusazwe wexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 eseBilitani okwamanje ecingweni silentathela izindaba yethu uAnastasia Ndlovu
salibonani sithandekile salibonani balaleli livule kanjani
yes
lapha epolling station yemhlahlandlela Ward 21 ebulawayo South constituency.
Mhm. Yebo ungasichazela amafichane ukuthi kwenzakalani khona ngapho. Ngithemba uvuke entathakusa uqobo ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Usubhotabhote ngapi wabonani?
Okwamanje ama polling officers ezek lokho ephakathi elungisa ama V11 form okumele bebese bewaphanyekile phandle ukuba abantu bebone impumela yokhetho kodwa lokho abakakwenzi ngoba basawalungisa ama V11 form lawa ebephambanisekile njalo enye into ekhona yikuba ukhetho luphuzile ukuphela okubangela ukuba impumela yokhetho iphuze ukuba ihlanganiswe yizek bethi sebeyimemezela labo ama polling agents ama political parties engabe eselayo iinformation sebeyithumele kumabandla abo sebelayo impumela yokhetho kodwa abantu sebelinde izek ukuba ibe yiyo ememezela ukhetho okusemthethweni ngoba akula muntu olemvumo yokumemezela ukhetho okwamanje i command center yebulawa ye ward 21 lapha ngikhona ihlathi secondary school ihlathi high school leyi yikho lapho wonke ama polling station akhangelele ukuhambisa khona iinformation ukuba iphanyekwe layo ehlathi khona ngale bethi sebethwala ke njalo futhi amaphepha lawa bewasa e-district command center lapho lakho futhi okumele ahlanganiswe khona ukhanye impumela ye-constituency ngendlela izinto eziningayo uwa 21 ayikamenyezelwa ukuba ngubani onqobileyo njalo le constituency ibulawayo south ayikamenyezelwa ukuthi ngubani onqobileyo
ye kodwa ngokubona kwakho ungathi isilinganiso esinganani ekhulwini lapha sebeqede khona ukuba lamavoti lawo abalokho besalele emuva bengabe bebalutshwana yini kula sebeqedile singikabali ukuhlanganiswa kwamavoti wonke
iningi lama polling station alikaqedi ukulandela imilayo yokhetho impumela sebelayo kodwa ayikahlanganiswa singathi mhlawumbe ngesimemezelo esenziwe yizek uJustice Chikumba uthe baku 75% okwamanje
yes siyananzelela ukuthi
abaye ekhethweni kodwa ukuqeda sibili ukubalwa kokhetho kusaselohambo ngoba ama ballot papers awakasuki kuma polling station esiya kuma ward command center esuka kuma ward command center azathwalelwa ku district command center engatholelwa ku district command center ama ballot papers e presidential ahle ahambe e Harare kodwa ngesimo esikhona lapha engikhona ku polling station leyi engikiyo lapha eThabalala preschool awakasuki ama ballot papers ukuba asiwe ku ward command center lapho azahlanganiswa khona lamanye esethwalelwa ku district command center.
Yeah, ungabuke wezwa yini ukuthi kuzaba lomlayezelo kumbe umbiko ozakwethulwa yiZEC ngokusemthethweni kumahola azayo kumbe phakathi kwela.
IZEC okwamanje isathule bathe basalinde ukuhlanganisa amavoti abo lokhu abakuthi yi-tallying. Ngemva kokuba sebenze i-tallying yikho lapho abangamemezela khona amavoti. Ama political parties ama results aselawo ngoba ama polling agents abo asebaphile iinformation ama polling officers awalamvumo yokumemezela impumela yokhetho okwabo yikunamathisela impumela yabo yokhetho e-V11 form u polling station nge polling station lapho okuyabe kuvote khona abantu.
Yeah, okokugcina ngamafichane umomo unjani khona ngapho siyakwazi ukuthi kusesekuseni kakhulu mhlawumbe abanye khona besiye emsebenzini abanye khona bevuka kodwa kuyini okubonayo kuthule yini abantu bazenzela baziqhubela kuhle abakwenzayo akula ukwenzakalani ungasinika umomo wenzakala kathesi.
Okwamanje kusanda kusa kobulawayo eThabalala ama polling agents aselungela ukuthi abuyele emakhaya ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Wonke umuntu uqhubeke ukhetho ngokuthula yebo ngabe kube nama pockets of violence lapho singabona ngakhona kodwa wonke umuntu eZimbabwe ukhuluma ngokhetho olujabulisileyo lapho umuntu wonke avote khona ngokuthula okuze kwathiwa la ngumongamelwe MGCT uDokotela Thokozani Khuphe evota izolo eqathanisa ukhetho lwalonyaka lokhetho lomnyaka edluleyo ka-2005 olemnyaka edluleyo ethi ngalesiyana sikhathi esidluleyo bekunodlakela bebethi nxa kusiza ukhetho bengalala emakhaya abo kodwa lonyaka balele emakhaya abo njalo uBulawayo iyazakala njengedolobho elilokuthula izwe lonke jikelele kuthule kuthe cwaka sokuzwakala izimoto ezithwala abantu ekuseni besiya emsebenzini.
Yeah, siyabonga incazelo lo esinike yona ejulileyo ngempela. Sizahlangana njalo likhumbule balaleli ukuthi sizalithulela izinye indaba ngo-2 p.m. la ngo-7:30 p.m. libe lisilandela khonapha emsakazweni. Sibongile kakhulu.
Lami ngijabule kakhulu.
Ye, leyo ke ibintathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu obekhuluma ekobulawayo. Okwamanje ke silenye njalo intatheli zindaba yethu uGibson Bebe yena useHarare. Siyakwamukela kuhlelo. Sivukile kunjani khona ngapho eHarare? Lanxa lapha nje singavukanga khona kusanda ukutshaya ihola lika 12 midnight. So ngithi khona kusebusuku kodwa ungasitshela ukuthi ungaphi kweHarare? Kuyini okwenzayo, kuyini okubonileyo okuphathelane lokhetho?
Ye, mina ngisuka khona ngale ngaseHarare HICC International Conference Center ngiqonda eHarare West lapho kukade ulungisa khona uJohana Mamombe naye uJesse Majome owayekubandla le-MDC. Kodwa sikubona-ke e-HICC lapha ngisuka bathi bona izekhi ayikaphawula ama-results asegcekeni ukuthi bathi ukuthi abantu kungabe kume kanjani. Kodwa-ke sikubona-ke sibona ukuthi abantu abaningi namhlanje phela balalanga udadewethu ngoba abantu bakhangelele ukuthi beze ukuthi kuyini okuyaphuma kukhetho lolu ngoba abantu abaniizekhi kodwa yona ukuthi samumelele ukuthi ama-results aqalise ukufika. Kodwa sibona ukuthi abantu abaningi sebeqalise ukubhala phela kuboma-Facebook la ma-WhatsApp bona abanye abathi ukuthi bona badliwe abanjengofadzayi mayere utho ukuthi yena hhayi uyavuma ukuthi udliwele obet coup uyavuma ukuthi hhayi uthethe amhlophe atenkeke umumvathe ndayibithi kodwa asikatholi ama-results ayeqinisa avela kuyo yena izekhi.
Ye, mhlawumbe nithemba izekhi ayisozithi yitho esitshiwo njalo anti sitshilo sade ngumnumzana gothetho njalo lo nkosazana mayere. Kodwa ye kodwa uthi abantu abalalanga bamelele ngabomvu kuyini abakwenzayo kathesi abantu bengabe besezindlini zabo mbe kukhona elikubona emgwaqweni kumbe hayi okuningi kuku-social media?
okwenzakala abantu abaningi yazi ukuthi amapolisa ake hatsho lapho ukuthi abantu abavuke ukubuthana okungazisekiyo ngoba kuba ngalo mthindo sonke edobheni leHarare kulokuthula okukhulu abantu abaningi khona ngabantu basezindlini zabo yona impumela yokhetho besebenzisa ke amafoni awo bekhangela kuma WhatsApp ukuthi kuyinokuphumayo chaza ukuthi abantu abaningi lezisuku bathembela kubona omabonakude bona la omakhala ekhukhwini la besezindlini zabo nje bemelele ukuthi belinde ukuthi kuyahamba kanjani kodwa ke kwezinye izindawo esikubonayo ukuthi abantu babutheni ke endaweni esingathi njengama-church iyafika lapha e-Presbyterian Church bona abantu bebuthini konapha chaza ukuthi bathini bayaxoxa nje ngalokho abakuzwayo besakala ezindleleni chaza ukubona amaemari kwase seqalile ukufakwa phandle kwama polling stations so abantu bathatha impicha beyisekelwe kodwa amaphunza aseyazifika abantu ukuthi hayi khonoku kulicala ukuthi umuntu aqale ukusekulate ama pictures ale impicha naleyo ukuthi mbani onqobileyo kumbe mbani ozanqoba ngenxa yokuthi izekhiyeta evunyelayo ukwenza kanjalo kodwa kwakhathi sike kulokuthula nje dadewethu abantu abaningi sebezingenele edolobheni ukuthi beqondeke emisebenzini kodwa-ke esikubonayo ukuthi ngendlela okufuze kwenze ngayo sithemba ukuthi namhlanje ilanga lithiyathuna isigabekisindawo impumela eyama-councilor ukuthi-ke impumela eyama-parliamentary abameli bedala ephalamende kufuze sibesezindayo kuqala kusana
ye okokugcina ngamafitshane impumela yokhetho kwenzakalani kuma-polling stations ungathi sebeqedile yini ukubala kumbe baningi abalokhu bengafaki impumela emdulweni kumbe emnyango
ya engiyawubona ukuthi empakose akade kuzakala ekuseni nje kade kodwa bebengakafaki besisayinelana ngisuka khona ngabe besisayinelana nama-agents ukuthi bebona ukuthi bavumelana ukuthi kuyini okuyimpumela ukuthi-ke kwezinye izindawo ezinjengabombari lapho engingasela khona kakho ke wabanayi lapho sifica ukuthi abantu baphuza ukuvota ngakho ukubala kuphuzile ukuqala nxa ukuthi u-7 wayizule echaya abantu abaningi lokho besemzini amapolisa asesimayo ukuthi avimbele abantu kodwa-ke esikubonayo ukuthi kwezinye izindawo impumela ayikafakwa ngoba bathi bona basafuna ukuthi baqedise ukubala kuthi-ke kwezinye izindawo abantu sebeqalisile ukuthi bafake impumela phandle kwamapolisa ethi
siyabonga kakhulu incazelo yakho leyi ejulileyo ngokwempela ngokuthi kwenzakalani khona ngapho eHarare ube
lelangeli.
Leyo ke bekuyintathela izindaba yethu lapha e-Studio 7 uGibson Pepe obesethulela okwenzakalayo okuphathelane lokhetho eHarare. Iningi lilokhu lizibuza ukuthi kambe amazwi kwawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owokuthi usekela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa angabe elethe inguquko yini kundlela abantu abavote ngayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Okukhona yikuthi khona yena uMgabe uhle waya campaigner yirally yakhe ayenze yona liyana nge-11th hour. Awuyirali kayidinga ukuthi khona ubuthanisa abantu idinga imessage eya ebantwini ngoba nisuwachaya konke ukuthi khona laphana yena uphethe njani uchaye konke ukuthi khona vele kwakuvele ngathi lokhu kwayikhuleyi uchaye konke nje ukuthi khona hhayi yena ngokwakhe ubona umuntu ongakhokhela engutshamisa and then in terms of numbers utshamisa ulabantu abaningi esikhuluma iqiniso ngala bantu balanda amakhuba lenyamazana lezothiwa zinkomo nokuthi bayathiwa lokho nalokho njalo kuzani laphana singakhohlwa ukuthi khona kule yikho kule G40 khona njalo singakhohlwa ukuthi kuzani khona laphana nabantu abangekho kuzani abantu bahlukuluzekile ngendaba zamabhill iibhili zamafoni iibhili zabhadala amanzi iibhili zikavesa umnangakho akaba veke vele ke thinte ngakho uzithulele wadijima wakhupha amasela emajeli wabachaya phandle laba bantu abapikayo begqoke zabo impahla phandle behlutshwa yibhili ayenzayo yena umnangagwa ekuzanu ezindlu lama-ministers akhe kakhulumi ngakho
manje labo abathi mhlawumbe umnumzana Chamisa enganqoba bazangena futhi umnumzana Mgabe kumbe unkosikazi wakhe.
Hayi, lokhala bengathoni bekukhangela labana abantu ngabantu abayicitizens, esingathi ngabacitizens leZimbabwe. Balelungile lokusupporta iparty inqa yipi abayibona. Umgabe kasela ngiyangilutha ngalenza ngokwe political party, umuntu osesiba yi-advisor ngezihlalele lapha nehlale la impilo yakhe eqondileyo. Ukhangele kulumama wabo lo abamesaba kakhulu lo. Kambe yena uzafika eguquleni khona. Abantu balendlela zabe zepropaganda ukuthi khona besolise ibandla kumbe umuntu bemngcolise. Abantu baye ebantwini khathesi isikhathi sokutshintsha.
Sibonile njalo uMongameli Mnangagwa uhle wethula owakhe umbiko.
Lwana ukhuluma phela laye asoze kunqome lokuyana ngobana vele baxabana laye. Bangena ngekhula phana whether bangathi soft cool kumbe kuyini ulaphana nje akula muntu ovoteleyo lapha. Kanti yena vele urepresenta obani ngaphandle kokuthi urepresenta i-army. Laphana kumthaya amadolo laphana. Wethukile sifuna okunye okungenziwe ngokwasakhijimaya kupress. So you find that ukuthi khona kukhona okuchayeleyo lapha entanjeni lapha. So naye udonsele ingubo ngaphi eceleni lakhe ukuthi egudumale. Alubane kazeke vele tshone aku-adressa lokhuyane kumbe responda la. Kaze ukuthi hayi ndoda lani ibona ukuthi into engelamsebenzana u-responda ngoba usuzile amabali ukuthi avela ngaphi aya ngaphi angaba yingozi okungakanani kuma-supporters. Njalo laphana singakhohlwa ukuthi yona i-G4 leyo yiyo ekade ivelile ama-structures lapha. Urugejisa uzamile ukuzama sifile ukubakhuphakhupha laphana kodwa-ke ngabakhuphanga bonke ngoba thina abanye siyabaza bakhona khona lapha.
Ye ungathi baningi njalo ezabelweni abalokhu besekela uMongameli Mgabe.
Yes, baningi sibili izini khona lapha emathezeleleni lapha abakhona. Asiwayi phela kule G4 la osandi bona laba balabantu abakhambe labo balabantu abasele bephakathi futhi. Abaphuma ngabonke. So bona labana yizo abantu abazingozi njengoba vele uMgabe ukuthi ukuthi yena bechiya la kodwa bechiyela uSidini Sekeramayi. Khona lapho-ke yona uSidini Sekeramayi ulobani hamba nabantu bonke i-constituency yonke umbe i-province yonke eyifake laphana kochamisa.
Lo ngumnumzana Max Mgandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe oncintise kukhetho lokudinga ozamela uward 10 eNtumbane. Sixoxe ezimele, sixoxelayo ekobulawayo. Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Weshme Ncube uthi bemukela ngazo zombili inyathelo likamnumzana Mgabe.
NjengomZimbabweni uMgabe laye ulelungelo lokuvotela lo afuna ukuvotela. Kodwa okujabulisayo enkulumeni yakhe ukuthi loba nje kubuye kuphuzile ukubuya usebona laye ukuthi ibandla lakhe leli libandla elibi ebeliqindezela abantu isikhathi esiningi iminyaka engu-38 nguye ade yinkokheli yebandla leli elithwalise nzima. Nanko phela uthi selimhlukumizile kusukela ngo-November inyaka ezingu-8 lezi. Kanti-ke yena uMgabe wakhona leZANU-PF kule minyaka engu-38 behlukumeza abantu beZimbabwe. Manje sithi-ke thina nxa yena ehlukumezwe umnyaka ongakakwani sehle wafika lapha athi hhayi angeke avotele abantu abahlukumezayo. Manje-ke thina iningi leZimbabwe esihlukuluzwe izanu okuphosa kufika iminyaka yebhayibhilini ye-40 years kuhle kukuthi laye sekubona ukuthi into leyi ayenza yinto embi.
Lizakwenza ngcono kulolu khetho.
Sesisebenzile singenile ebantwini kusukela ngo-January sangena iZimbabwe saguduza sakhuluma labantu sancenga sakhombisa sachasisa senza konke ade kumele sikwenze. Bebuya emhlanganweni yethu besiba baningi betshengiselela ukuthi hhayi lokhu esixoxa ngakho bayakuzwisisa njalo inkululeko kuqalisa kuthina izwe lethu ukuthi lakhiwe bayakufunda. Yikho-ke silethemba kakhulu ukuthi lo nyaka sibili uhlupho lwethu luzaphela luzaqedwa ngabantu beZimbabwe kalula ngevoti. Kho-ke ngibona i-Alliance MDC simelele nje ukuthi nqobe okungehlula kuphela yikuthi amasela amavoti acine entshontshe amavoti abantu. Nxa amavoti engantshontshwanga hhayi ukunqoba ngubona sibili kusekhoneni nje.
Lo mnumzana Weshman Ncube isikhulumeli se-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. I-Studio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Ngikumasambeni thina kwelakithi matuta siyovota sifuteni kumasambeni.
Ngesikhathi iZimbabwe iphakathi kokhetho lwakuqala, umnumzana Robert Mugabe engancintisi kusikhundla sokudinga umongameli, umthethandaba weJohannesburg High Court usethule isinqumo sokuthi isivikelo sokungabotshwa esaphiwa unkosikazi Grace Mugabe ngesikhathi etshaye unkosazana Gabriel Angels kwele South Africa i-diplomatic immunity sasingekho emthethweni njalo sesisusiwe. UBenedict Nhlapho usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethule isigwebo sakhe kulolu daba eJohannesburg High Court, umahluli uBashir Vali uthe isinqumo sogatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe esokupha unkosikazi Mugabe isivikelo sokuthi engabotshwa i-diplomatic immunity asikho emthethweni njalo siphikisana nokulotshwe usekelo sombuso. Le yinto ethokozise kakhulu inhlanganiso ezimbili e-AfriForum lebandla le-Democratic Alliance okuyizwe ezilethela olu daba emthethwandaba. Umgcinihlalo webandla le-Democratic Alliance umnumzana James Selfie uthi bathokoze kakhulu ngalesi sinqumo.
I think it was a victory for justice, a victory for the rule.
Lokhu ikunqoba kwezokujeziswa kwabephule umthetho. Lokhu ikufakazi bokuthi loba ngubani olesikhundla esinganani laye wehlulelwa ngumthetho owehlulela bonke abantu.
Igqwetha lenhlanganiswe AfriForum umnumzana Willis Peace uthi ukwesulwa kwalesi sigwebo sekuvule indlela yokuthi ofisi yomtshutshisi ivule icala iqala uhlelo lokubopha lokuthunisisa unkosikazi Mugabe.
There needs to be a process followed in order to extradite Ms. Mugabe.
Kufanele kube lohlelo olulandelwayo ukuthi unkosikazi Mugabe athathwe eZimbabwe azothoniswa ngapha. Xa ihhovisi yabathuthisi ngehluleka ukwenza lokho, sizafaka isicelo sesithupha esipha imvumo yokuthi athoniswe ngabathonisisi abazimele.
Le yinto esithokoze kakhulu ezinye izalwane zeZimbabwe. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Peace Democracy Project umnumzana Gilbert Moyo uthi lesi sifundo esidingeka kakhulu kwabezombusazwe eZimbabwe.
Cabanga ukuthi kuyinto enhle kakhulu ngoba akekho umuntu ophezu komthetho, akekho umuntu ongenza umathanda. Kuyabonisa ukuthi eSouth Africa kule rule of law kuyahlonitshwa futhi lama human rights.
Umnumzana Space uthi nxa kwehlula ukuthi unkosikazi Mugabe abanjwe alethwe lapha ukuzothonisiswa, kutsho ukuthi angavele alugqobe kwele South Africa loba emazweni alesivumelwano le-South Africa zokubotshwa kwabadala amacala, laye uyahlabotshwe azothonisiswa. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Sithanda njalo ukubonga abasilandela ekhasini lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi liphezulu kakhulu inani labantu abavote kukhetho izolo. Iningi lithi limelele ngabomvu impumela yokhetho. Abanye bezibuza ukuthi amazwi kaMnumzana Robert Mgaba okusekela uMnumzana Nelson Chamisa angabe ezaletha umehluko na kumpumela leyi. Sizwe okwenzakala kobulawayo kanye leHarare lamhlanje ekuseni okuphathelane lokhetho. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile lingakhohlwa ukuthi sizalithulela njalo okwenzakalayo ngo-2 o'clock emini lango-7 o'clock ntambama.